So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 16 kuLwezi 2023 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
I-consent order le ebuye ngemva kwayizulu ukuvumelana ukuthi hayo kwamanje athiringwa umfundo akuba nomuntu ozobizwa eParliament ozorekhodwa ngesikhathi buya nje incwadi ze-recall bezezihambile.
Phakathi kwamakhansila angamachumi phose ayisikhombisa asexotshiswe emsebenzini elizweni lonke ayisishiyagalolunye 9 ngawedolobho leHarare agoqela umeya walo. Abomanyano wezinkonzo zesiKristu weZimbabwe Christian Alliance bahlangene izidolo ntambama ngenjongo yokuhlaziya ingxabangxoza ekhona kwezombusazo elizweni. Ukukhangelela ukuqhutshwa inkonzo yokuvalelisa uRaman Gumbo, umdlali wenguqu owaba lodumo obhubhele esibhedlela seFrancis Town kwele Botswana ebulawayo amphitheatre kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Phakathi kwamakhansila angamachumi phose ayisikhombisa asexotshiswe umsebenzi elizweni lonke ayisishiyagalolunye ngawedolobho leHarare agoqela umeya omnumzana Ian Makone. Amakhansila lawa asexotshiswe njalo ngozithi ungunobhala webandla le-TCC umnumzana Sengezo Chabangu ukubika omlondolozi Ndlovu.
Incwadi zokuwazisa amakhansila aweHarare ngokuxotshiswa kwawo ezikhundleni nguChabangu zibikwa zifike ngesikhathi eqhuba umhlangano wokuzama ukulungisa inkinga ezibhekane ledolobho leli zokusabalala komkhuhlane wesihudo sekholera. Amakhansila lawa athi kuyadanisa ukuba kungelani lokuba idalele High Court lapha isinqumo sokuba kumise ukuxotshwa kwamalunga lawa udaba lolu luze lwahlulelwe emthethwandaba. Omunye walaba abaxotshiweyo ngukhansila Danford Ngaziwore othi kuyadanisa ukuphazanyiswa kwemisebenzi eqakathekileyo enjengodaba lokulwisana lo mkhuhlane wekholera.
I trust the comrades who are running this committee to the policy together with the other programs.
Kodwa isikhulumeli sikaChabangu umnumzana Khalipani Phugeni uthi amalunga lawa axotshiswa kungakwethulwa isinqumo somthethwandaba waphezulu owe High Court.
Hayi, asithi abantu khona ukuphazamisela abakwenzayo la. I-consent order le ebuye ngemva kwayizulu ukuvumelana ukuthi hayo kwamanje athiringwa umfundo akuba nomuntu ozobizwa eParliament ozorekhodwa ngesikhathi buya nje incwadi ze-recall bezezihambile. Ikubone ama-MPs anangu-13 ephumile. Ukuthi-ke incwadi zama-councillors lezi zihambe zihamba nalezane zama-MP aku-13. Mina msakazi ngiblema ubukhokheli be-TCC.
Ingcitshi kwezombusazwe esebenza lebandla le-People's Unity Party umnumzana Herbert Jamuka uthi wethefa ibandla lezanu PF umlandu wokudlala indima enkulu ekuxotshisweni kwamalunga awe-TCC ezikhundleni.
UChabangu uyasebenzela iparty yezanu PF. UChabangu uyasetshenziswa yizanu PF. UChabangu uyasebenzela iproject yezanu PF. So uChabangu uzabaxotsha bonke ama-MP nama-councillors e-TCC ne-Senate ngoba uChabangu uyasetshenziswa yiZanu PF. IZanu PF kudala isebenza noChabangu. UChabangu kufanele athathelwe amanyathelo athile ukuyenzela ukuthi ayeke le into ayenzayo yokuxotsha ama-councillors nama-MP.
Kodwa isikhulumeli seZanu PF umnumzana Farai Marapila uthi ibandla lakhe alilani lakho konke okukhulunywayo lona seliqakathekisa ukhetho lokudinga abazathatha izikhundla ezisele zingasela abantu ukuze lengeze inani lamakansila elilawo elizweni.
ZANU-PF will always relish and look forward to participating in democratic processes like elections, by-elections and so on. So we never have elections to lose them. We're the best party, we're the part of the people. We're looking at winning in these new by-elections because the people have come to realize who's seriously deserving them.
Inani lamakansila asekhochiwe ezikhundleni elizweni lonke jikelele okugoqela emadolobheni athi Bulawayo, Harare, Mutare, Gweru, Khwekhwe, Maswingo lamanye asefika amachumi phose ayisikhombisa 69 edale lephalamende. UChabangu sexoxisa amalunga angamachumi aphezu kwamane 42. Ukuxotsha kwamalunga lawa ukutho ukuba kungaphela ukhetho lwama-by-elections kunyanga ezayo mhlaka 9 Mpalakazi ilizwe lizakuba lolunye ukhetho kumnyaka ozayo. Ukusenjalo abantu baqhubeka bebuthene esililweni sikamuye umnumzana Tafumane Masaya owayelilunga le-CCC othunjwe wabulawa ngempelaviki edluleyo. Abemuli labebandla lakhe ele-CCC bathi basamelele impumela yokuhlolwa kwesidumbu ukuba kwazakale ukuthi ubulewe yini i-post-mortem okumele yenziwe zingcitshi ezizimeleyo athi ezikahulumende andubana kuqalise amalungiselelo womngcwabo yona eqale ukwenziwa namhlanje. Umnumzana Tafumane Masaya uthunjwe ngomgqibelo ngabantu abangaziwayo abanakekelwa ukuba ngabacuphi abasebenza nsitha esemkhankasweni wokudingela ibandla lakhe usekelo ukhetho lwama-by-elections emzini wetafara mavuku lapho akade ehlala khona. Ngokolunye udaba owake waba ngumsekeli kamphathi ntambo wezemali eZimbabwe umnumzana Terence Mugube ugwetshwe ukuhlala ejele okweminyaka emithathu kucala lakhe lokucila uhulumende ethengisa amafutha awedizili engabhadali imithelo yejuti. Umugube ube ephiwe iminyaka emithathu lenyanga eziyisithupha kodwa idale limkhiphele inyanga eziyisithupha. Umthetho ndaba wanquma ukuba ahlawule inkulungwane ezilitshumi lambili zamadola emelika $12,000 ukuze abisele $12,000 ukuze abisele enye imali ayigqila uhulumende. Icala leli walidala ngomnyaka ka-2017 lapho inkampani yemithelo welizwe eZimbra yabamba imota zakhe emngceleni owechirundu border post zisithi zithwele amafutha awedizil kodwa kwatholakala kungamanzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Abomanyano wezinkonzo zesiKristu eZimbabwe Christian Alliance bahlangene izolo ntambama ngenjongo yokuhlaziya ingxabangxoza ekhona kwezombusazwe lapho ibandla le-TCC elithi amalunga alo ayathunjwa ngabalobudlelwano leleZANU-PF. Kodwa isikhulumeli sebandla elibusayo uMnumzana Marapira uhlala ekuphika lokhu. Isikhulumeli seChristian Alliance umfundisi Raymond Motsi utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi basazama ukuhlalisa phansi abalisanayo ukuthi bakhumisane umlotha okubalisa labaxabanayo phakathi kwebandla le-TCC.
Abantu abembusazwe ikakhulukazi abantu bona laba e-TCC kuyanyeka vele i-confusion ingxabangxoza isiyaluyalo ngoba nxa abantu besiya kukhetho bekhetha abantu babo bona ngokwabo abantu be-TCC sebebiza futhi abantu ukuthi bangayi kuparlament kumbe bangayi kumakansela lapho bavotele khona ukuthi bangene bangasitshelanga thina esibavotileyo ukuthi bahambe bephinda sebesithi iZANU-PF yiyo ebangela i-problem asikuzwisisi vele thina labantu makaza vele abakuzwisisi konoko. Siyakwazi ukuthi khona ye kuloku xabana ngengxabano phakathi kwabantu be-GBC labantu be-ZANU-PF. Ukuhlukuluzwa kwabo ayisonto yokuqala. Vele kunjalo. Iproblem nje ukuthi khona abantu bembusazwe bangani bafuna ukuthi sonkeni sibe ngumuntu wathi abantu bathi yena uNkulunkulu wasidala sinjalo.
Ngezinye indlela lithi ibandla le-CCC kufanele lizinuke amakhwapha.
Exactly. Bangabe bale problem kodwa ake ngikutshele lo kathesi sisithi thina abantu be-GBC bathole inani labantu abangena kuparlament eliphezulu ukwedlula okukade kwenzakala selinxusa abantu ukuthi bangangeni kuparlament. So kusiza bani khonoko iZANU-PF yokwenzayo khonoko
lale kumakomithi lixoxisana ngalokhu kungakenziwa ukhetho alisoze liqhubeke yini ngemhlangano le kumbe ukuzama ukuhlanganisa amabandla ezambusasa.
Siyazama lakathesi ukuthi sibahlangane. Abanye bangkhona abafuni lakathesi ukuthi bakhulumisane. Abanye bangkhona bona laba abethiwa ukuthi ngivelegcine abafuni ukuthi kukhulunyiswane. Abanye bayafuna. Angeke ngakutshela ukuthi ngabobani kodwa ngiyakutshela kade ngile ubuphakazi obugcweleyo ngako akaphakathi kwalolu dubo esikhuluma ngalo lokubiza abantu abakhethiweyo bathi bona bafuna ukukhuluma abanye abangani balamandla okuthi khona balungisa abanye bangikhona bafuni ukukhuluma ngabo even ngekhaya nxa ulomkabo nxa likhulumisana liyakwanisa ukulungisa yonke into kodwa nxa lingakhulumisani liyayilungisa kanjani into yangkhona ubuntu baya ngapha kumele sibone umuntu ubuntu ebantwini ukuthi siphathane njengabantu abadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu sihloniphe impilo yomuntu ungahamba uyobulala umuntu ngenxa yephathe ephelayo yaqaliswa yasungulwa ngomunye umuntu why ngenxa yasiphathane njengeizinyamazane indaba zokhetho eZimbabwe kazilethe ukuthula ziletha ingxabano ziletha isi zileta ukuchiteka kwegazi. Asisakufuni vele ngoba akusizi.
Ikusasa uyibona injani? Kuzaba lesisombululo yini kube lokuthula eZimbabwe?
UNkulunkulu ngowabantu bonke kaso wabantu abalisaba. Laba abaziqenyayo kumele bakwazi ukuthi kuzaphela kulanto engabheliyo. Labo bazakuswa ngabanye abantu. So kumbe ubunyama kabuso kwehlule ukukhanya. Ekupheleni uNkulunkulu uzayenza santana. Ubukhosi lesikhundla zibekwa ngoNkulunkulu. Uzasusa abantu nxa efuna ngokufuna kwakhe ngokhetho ngoba uyazenzela phela akufuna. Sina siyayizwa ngabe sisihlulekile kodwa uNkulunkulu usesihlaleni sakhe sobukhosi. Kuzaphela lokho.
Lo ngumfundisi Raymond Motsi, isikhulumeli somanyano weChristian Alliance obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga oweStudio 7 ekobulawayo. Amabutho e-Israel aqhubekela phambili esesibhedlela seShifa eseGaza kulandela ukungena kwawo kulesi sibhedlela ngolwesithathu edinga amabutho eHamas asefakwe yiMelika kuluhlu lwama-terrorist. I-Israel ithi iHamas ilesigodlo sayo phansi kwesibhedlela seShifa njalo icatsha ngezigulane lezisebenzi zesibhedlela lesi okuyinto elandulwa iHamas leziphathamandla zezempilakahle eGaza. Ingcwethi zezombusazwe ziqhubekela phambili zikhuthaza ukuthi impile imiso ukuze kuvinjwe ukufa kwabantu makhaza. Abantu asebefile kulimpi eGaza kubikwa sebesedlula inkulungwane ezilitshumi lanye ukuthi e-Israel kubika kufe inkulungwane lengxenye njalo kulabanye abalokhu bethunjiwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yezombusazwe njalo isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu.
Ulwazi lwami lingitshela khona ukuthi bonke bobabili amaPalestina lama-Israeli abasobanikazi bendawo. Okokuqala ikokuqala. Okwesibili, amaPalestina atholwe ngama-Israeli evele ehleli lapho baqala ukuweba indawo babathathela indawo ababehlala khona. Mina njengomuntu okwaziyo lokho njalo njengesikhulumeli sezabo ngithi ama-Israeli alelungelo lokuba khona ngoba vele baba khona ngo-1947-48. Kodwa-ke into abayenzayo ukuqhubeka bethatha umhlaba wamaPalestina akuvunyelekile. I-United Nations yakutsho lokho, international law yakutsho lokho ukuthi into yenziwa ngama-Israel ayiqondanga. Ikwesibili, okwesithathu, into yenziwa eHamas ukungena Israel ibhuqe ibulale abantu besifazane, abantwana, layo kayiqondanga. Kodwa okokugcina, into yenziwa ngama-Israel khathesi eGaza yokubulala abantwana ibhidlize indawo zonke eGaza lePalestine. Ayihlukananga lento yenziwa nguHitler lamaNazi kumaJews kuma-1945. Abantu beGaza balelungelo lokuhlala endaweni zabo bengahlukunyezwa.
Yiphi indlela engaphathisa ukuthi kuvikelwe impilo yabantu?
Ukusobala ukuthi amazwe asapota iPalestina agoqela izwekazi leAfrica ngabantu abacelayo abaseveze sobala ukuthi impi kayime, into ethiwa yi-ceasefire yenziwe kulungiselelwe ukukhothisana umlotha, impi imile nge-ceasefire bese kulungiswa ama-securities awe-Israel. Israel ile ama-insecurities akhona sibili a-genuine, kodwa-ke indlela abaphethe ngayo into yabo inkinga yokuthi bona bakhangelele ukuthi abantu abayenza umsebenzi kaHitler basasekhona bafuna ukubhuqa beqede amaJuda wonke kumhlabeni jikelele. Konke lokhu kumele kulungiswe ngokukhulumelana.
Lo ube ngumnumzana Msongela Ndlovu, ingcwethi yezombusazwe njalo eyisikhulumeli sebandla leZaphu. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lilokhu ligcizelela ukuthi eleZanu PF liyahlukuluza amalunga alo, njalo lincedisa umnumzana Sengezo Chabango ozibiza ngokuthi ungunobhala jikelele we-CCC ukuxotshisa amalunga aleli bandla ePhalamende, emakhansili le-Senate. Kodwa ibandla leZanu PF liyakulandela lokhu. Ukuhlaziya okuningi okwenzakalayo ngalolu daba, uSithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Kulakwashe Musaka, ilunga lebandla leZanu PF njalo engumkhokheli wenhlanganiso yeFAZ endaweni lomnumzana Solani Njemnyama Moyo ongusenator weMathabeleland South ekubandla leCCC onguye osungula lingxoxo.
Singaba le-election sonke isikhathi siyakwazi ukuthi sizwe saseZimbabwe abangavumelani lombuso wengcindezelo bayafa. Sithe siqeda i-election abafowethu bayathunja babulawa, akula omunye umuntu obulala labo bantu ngaphandle kwehulumende wengcindezelo ngoba ifuna ukuthi engaphikiswa. Njalo kunye simangele sesithuli ngama-recalls kamunango umuntu ozayo engaziwa ukuthi ungobani uyenza ama-recalls. Ibandla elokwehluleka eliyilo leZanu PF ihamba phambili ngokugijima ukuthi barikhole amalunga ePhalamende, amalunga eSenate, amalunga ekhansili bethu.
Sesizanika ithuba umnumzana Msaka, uyavumelana lokukhulunywa ngumnumzana Moyo yini ukuthi kule ngxabangxoza elizweni?
Angivumelani laye. Sibili usesithengisa i-opposition esiyaziyo ngokukwazi uku-acta kakhulu. Akula ama-abductions ayenza iZanu PF, akula kubulala okwenza iZanu PF. Ngithemba bamangala sibili beqeda i-election leyi bebona kwi-election kade lokuthula okuthize. Wathola ukuthi hayi ubaba uMnangagwa uthi sifuna ama-peaceful election. Ngama-internal fight abo a-generator u-opposition i-CCC. I-CCC sahlala sikhuluma sithi wobani la ma-structures, libe la ma-structures kuqoqeke emhlanganeni wenu ukuthi who is who. Bagijimisa bathi i-ambiguity concept yabo le ukuthi asenzeleni izinto zethu ngaphansi singabonakali. Yikho sokuphenduka sosenza ukuthi belwe bodwa, becatshisana, bebulalana, sebegijima bethi yiZanu PF. Wakhangela lokhu akukhulumile okwama-recalls, bayakwazi ukuthi indlu yabo etshayo. Sebefuna ukungenisa ibandla leZanu PF ukuthi libe involved kuma-internal issues abo, which emanate for iindaba zabo zokungabi lama-structures. wazi sonke ukuthi uChabango ngumuntu wabo owavela kade engu-provincial chairman wabo ngumuntu wabo abadlalayo abasebenza laye lalokhu akukhulumayo bayakwazi ama-issues akhe lalaba abamu-advisayo ukuthi enze ama-records bayawazi kodwa bafuna ukugijima bethi yiZANU-P F.
Nanso-ke indaba mnumzana Moyo liyazinuka amakhwapha na
akula nomuntu ongaziyo ukuthi ngemva kwe-election sonke isikhathi iZANU-P F ingumbulali yabulala ngibe sengisithi-ke njengobana yena etho ukuthi ungu-chairman wefazi uyakwazi ukuthi ukhethwa zange lukhululeke yibo ababehlukumeza abantu yibo ababezigama election under fazi sinobufakazi obukhulu kakhulu babebhizi bafaka amatafuli eZANU-P F yena ngomunye ngqutela yakhona yitho ekhuluma kanjalo njalo ngi-ebesesithi thina sibulalana sodwa thina sikwaziyo ukuthi nxa ingaba umthetho weZimbabwe yona leyo government efuyebusayo inamapholisa inama-CIO kungani ingababambi labo bantu ngoba bayakwazi ukuthi ngabantu babo bonile umuntu ethole i-AK-47 legijima eyaziwayo ukuthi i-CIO umuntu wabo wayengabuthwanga kathesi ilizwe lifile i-corruption yiyo yodwa izimali abazitshontshayo bazisebenzisa ukuhamba bethenga abantu ukuthi kube lama-recall ungananzelela njengoba bethi uChabango siyamazi uChabango akazanga ebe ngu-chairperson we-CC njalo futhi kumele bebekwazi ngizabethathi lama-structures ngeke nje ngu-chair we-cluster yebulilima na siyakwazi ukuthi sisebenza njani bafunelana ama-structures bafunele kufunele ukubana bethenga abantu ukuze bebasebenze njengoba uyezile uChabango uChabango ngathi ngisematinoti erikhola umuntu wemtari umfowethu nje uzakhuluma ethini sine-confidence ukuthi one day uNkulunkulu asozithutha sizakhululeka baqala ukubulala from 1980 until today any election ibale igazi phansi thina sazi sibulale muntu
ingqube isikuwe mnumzana Msaka gqiba khonapho uhlehle
ubaba ukhuluma izinto angena evidence lazo esinde ekhulume izinto efuna ukufaka uNkulunkulu ukuthi ehlole isimpathi eyamanga ebantwini yiyo isimpathi abatshona bekampela ngayo ukwenza ukuthi abantu bebazwisisise bexasa ukungenisa uNkulunkulu lapho angangeniyo lalapho abaphambanisa khona lo uNkulunkulu uyekelelani ukubana bewine uNkulunkulu is more powerful than anyone uyekelelelani ukuthi bengene bewine umsebenzi wabo yikuthatha into abakhuluma emabhawa sebezifaka lapha kuradio sokungani liqiniso indaba yefazi yamadeski sithona siyikhuluma ngu-politician bani angakwaziyo kathesi siyakwazi ukuthi lisisendele lezithombe e-South Africa labo befakile amadeski i-DA ifake ideski yayo i-ANC yabe ifake ideski yayo i-EFF ifake ideski yayo namalimbi abo yikho abakwenzayo so yi-standard practice abakwazi nje kumbe maybe abatravel ababone ukwenzakala kwamanye amazwe azangesizwe ukuthiwa yikutshontsha i-election lo iZANU-P F ayibulali iZANU-P F yiphathi eyokuthula.
Lo ube ngumnumzana kudakwashe Msaka ilunga lebandla leZANU-P F njalo ngumkhokheli wenhlanganiso yefazi endawonye lomnumzana Solani nje emnyama Moyo ongusenator weBathabeleland South ekubandla leTriple C bebexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga oweStudio 7. Ngolunye udaba inhlanganiso ezimbili ezibona ngenhlalo kaZulu emaphandleni kanye lokunakekelwa kwezemvelo esabeleni seMathabeleland North sezisungule uhlelo lokwelapha obabhemi abalimala njalo nje ngenxa yokugaxiswa amahanisi lamajogwe ngendlela engayisiyo ukusela ukwelatshwa lokuvikelwa emikhuhlaneni yezifuyo ebikwa imemetheka kulomhlubulo. Udaba lolu silwabelwa nguNokuthi Abadlamini.
abe Green Line Africa le Matabeleland Animal Rescue and Equine Sanctuary Mazi bathi bakubone kumqoka ukuba bahlanganise amakhanda baphumele indlela zokwehlisa inhlupho eziphathelane labo babhemi kulandela izikhalazo zezakhamizi ezigoqela ukuphunza njalo nje kwazo imikhaza ukuzaca kanye lezilonda. Unkosikazi Lorraine Mhlanga ongu Programs Coordinator kunhlanganiso ye Green Line Africa uthi uhlelo lolu lusungulwe emangweni wejengwe ewange anduba lusabalaliswe kwezinye.
Kungasuka ekufundisweni bayathola njalo impahla yokufaka emadonkini lokho esikuthi khona ngamahanisi ukuze benelise ukuthi bathola amaphede hanisi ukuthi befake emadonkini abo ukuze engalimali lamayoko angasindiyo. Njalo olunye uncedo abalutholayo yokuhlatshwa kwamadonki ukuze avikeleke emkhuhlaneni njalo lokudiwemwa kwamadonki ukuze akhiphe izibungu ezingakwanisa ukubana ziphambanise impila kahle yamadonki.
Unkosikazi Mhlanga uthi uhlupho lwemikhaza ngolunye oluhamba phambili emangweni wejengwe.
Esikunanzelelayo yikubana amadonki amaningi ayalimala alezilonda. Njalo okunye esikunanzelelayo yikubana nxa uwakhangele isimo sawo amanye akhona acikazekile ukutshengisela ukubana aphathekwanga ngendlela eyiyo njalo imkhaza ngolunye uhlupho olutholakalayo.
Omunye wezakhamizi obelethe eyakhe idonki ekilinika umnumzana Frank Sebata uthi lolu hlelo luyabasiza kakhulu njengoba bethembe izifuyo lezi ekulimeni ukukha amanzi ukuthwala abantu ngenqola lokunye kodwa kabanakekelwa ngemfanelo.
Amadonki abesifa singelandlela esingazama esingazincedisa ngawo ukuba siwavikelele amadonki.
Omunye njalo umfuyi unkosikazi Sikhathele Moyo laye uyakugcizelela lokhu.
Njalo le mikhuhlane ekade ibamba amadonki njengezakhamuzi besingayinanzeleli ukubana ingaba imikhuhlane bani eyenza ukuthi amadonki ethu afe. Kodwa kathesi sesilolwazi lathi ukuthi hatshi amadonki ethu singabona engasaphilanga kulalapho esizakuya khuluma khona ukubana basincedise.
Owenhlanganiso yemezu umnumzana Charles Ndlovu uthi bakubone kubalulekile ukuxhasa izakhamizi zasabelweni lesi ngokulapha obabhemi kanye lemfundiso yempatho yabo ngesizathu sokusilela kolwazi lolu.
Inhlupho esihlangana nazo kakhulu emadonkini izilonda lesiphatho samadonki. Okwenza izilonda esikhathi esiningi kusuka kuproblemu yamahanisi yabantu abasebenzisayo. So ikwezizama ukuthi siyancedisa abantu ngamahanisi ukuze izilonda edonkini zinganziba ngcono. Sibafundisa lokuthi kona kumele idonki baziphathe njani le ndlela kumele bazitrite ngayo ukuze i-yield yayo ihlale i-right.
Inhlanganiso zombili lezi zithi okunye ezikukhankaselayo yikufundisa izakhamizi ngebanga ubabhemi angasetshenziswa ngalo. Bethi kunje olunye njalo uhlupho yikuba abaningi betheswa beseyizitonkwane okubulala amasondo azo okwempilo yazo yonke. Ehlelweni lokuhlaba bathi bavikela imikhuhlane efana leyobhova i-rabies kanye le-tetanus abathi isuka layo yande. Bathi lokhu kuyasiza njalo izinanakazana ezifana lenkuba bulongwe eziphila ngobulongwe babo babhemi ukuba zingathathi imikhuhlane efana nale ngoba lazo zidlala indima ebanzi kwezemvelo. Ngimele iStudio 7 ngisejengwe ngenguNokuthaba Dlamini.
Good Life Talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela udaba lokuxotshiswa ezikhundleni kwamakhansila ngamachumi phose ayisikhombisa 69 elizweni lonke ngozithu saphethe isikhundla sokuba nginobhala jikelelo ebandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu. Singake ehlukani zihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Phakathi kwamakhansila angamachumi phose ayisikhombisa 69 asexotshiswe umsebenzi elizweni lonke ayisishiyagalolunye ngawedolobho leHarare agoqela umeya walo. Abomanyano wezinkonzo zesiKristu eZimbabwe Christian Alliance bahlangene izolo ntambama ngenjongo yokuhlaziya ingxabangxoza ekhona kwezombusazwe elizweni. Ukukhangelelwe ukuqhutshwa inkonzo yokuvalelisa uRaman Gumbo, umdlali wenguqu owaba lodumo obhubhele esibhedlela seFrancistown kweleBotswana, kulo inkonzo ezaqhutshwa koBulawayo amphitheatre kusasa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.